Hayi impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni ngoba ngakhangela isinkwa sasi 80 cents isinkwa sasingaphansi kwedola kodwa kwamanje uzananze ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyidola 50 dollar 25 ama tax asekhona abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu phela lokhu kuthathwa ama tax abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi khali umfoko amalunga ngale bamthathela umhlabathi into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo umnotho wethu thina ngwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi labo bantu baqinisile njalo singathi isibanga leso ku research yona leyo hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chiroza bathi ilizwe liphethwe kuhle ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke khwatshu njalo uqhuba kuhle.
Isinkwa okwakathesi sesidula sesiphezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa. So sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likaMnangagwa eseligade le-Reserve Bank. Izimali ze-Reserve Bank zikhitshwa laphana e-Reserve Bank zihanjiswa kubosiphatheleni sezidlaliswa ifeja-feja ngabosiphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali elesisindo imali engagcinakala emabhenki senza ukuthi ama-pension abekhangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama-pension bekhangela. So into esinanzelelayo ukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe-afrobarometer umbuzo wabo lo mbona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.